Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga leRBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo.
Umuntu lenqube yena ngokwakhe vele umuntu wayesikovele esonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esenza kubala abantwana abenza izifundo zelower sixth kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash okuyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lumsebenzi. Embikweni owethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhahile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebeyasize nqobe efika banacala kodwa ngabantu babo ngama-agents abo nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma lizakuphambanisela umendo. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyoko ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhona ukuthi kuzasebenza nje kodwa mbona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyikhonethi bayikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule nqube yena ngokwakhe vele umuntu ovele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahliqonde. Ngaye vele baphungukela nje kunjalo njengoba belokhu kade kuyikho khona kade wasebenzisa ukuphambaniseka. Angiboni kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje kuyikho vela abantu be connect be city kuyahlupa ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi nazile umthetho wakhona lo wasezisebenzi ngoba abantu bezimbabwe balezindlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hhayi lokuthi sokuphunga ukukhuluma nje sokuvala nje ihloni ukuthi sebebagqoke umthetho sekuphendula. Angiboni kuzangenza thathi.
Singabona uhlelo loluyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalibakethe khona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenzise imali zangaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kathi sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngithathe imali ngithathe nawo ma athathe la i-100 umyathathe la awusuke usintshele ukuthi ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapho ade kuyikho khona ubuqili kwakhona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo impeni ngamakorokoza ngibathengisane abegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumende uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube lendlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihleli kuthiwa khona vele yayisasebenzi lapha. Nxa idlela ikhona that abantu bayebelethi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Abesifazane beZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalomkhuhlane oqala emhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama. Yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labobaba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho ke kuqakathekile ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu. Yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isize asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundise bathole usizo sesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ngemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda laboBeitbridge laboPlumtree. Yikho ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike. Ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibi lokucabangela ama-rural women ethu omama basemaphandleni kungani sibakhohliwe sibi. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lefeyi kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye unakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukulendlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzivotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engutsho yikuthi obaba labo balendima enkulu yokudlala nxa sikhangela imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo. Nxa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umumo owesimo selizwe owe State of the Nation Address SONA. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Uzani nihlangane noBlessing Zulu weStudio 7 sibambane leMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya uMnumzana Joshua Nkomo usibangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana laka Grace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGivemo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele ngeWhatsApp.
Inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapholiseni enyathi bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho uye enkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hhayi sebehlupha lokhana okudlula okukamgabe. Akula muntu ozakuqeda lokhu.
Lenjani Mthokazi? Ukhawunda sibanda lapho kusana. Heyi bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo nxa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama-300% amanzi ukuthi awukhweza ama percentage ama 300% ngoba even 50% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona uyathola so charge something like 50%, it's very abnormal. Vele kwakho kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka bengayengezelela imali, ama-petrol ahlale ekhwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kathi ushiwa urhulumente lo ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi, shuwa angakaze abafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelele imali even 100% urhulumente kakuvuma, kodwa nayomesecharja ucharja wona la ma-300%. What is that, shuwa civil? So nxa yokuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kuthi kuphela abantu sekumele bengezele imirholo ngama-1000% at least. Ngoba yini kathi khona kokunjalo, very sure, yini sibili 300% markup oyi-edayo? Angikwazi ukuthi lowo muntu angabe kufundile loba njani, angikwanisi uku-understand i-government lokuthi kanti isebenza njani. Mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelela amanzi nge-3%, base bephambanisa nje bathi 300, ngoba even ngayi 30% is too much. Angeke kuveke kwenza kwengezelwa ngama-30%, mhlawumbe bebezama ukuthi 3%, ngoba vele e-situation yakulelanlizwe ama-percentage amele afakwe ngama-1% nje, at least ama-1%, 1.5%, kumbe 0.1%. You were to go expect that. Not 30%, not 300%. 300%. Hi. Then into in Jalo, I eat home account. Some Nangas and Wools. 300%. I call it. Angas and Wools, the Velvoma accounts. What kind of business is that was? You may be Lama Police are telling a day. You can tell women our police are serving the one. I'm going to go to the police. Angaze ukuthi ama-petrol akhwezwa every day, intengo ziyakhwezwa, ukudla kuyakhwezwa, amanzi bona la abesesiba ebesesiba yi-300%. Nxa siyahlangana la ma-percentage ama-petrol le nto kuyakuba imalini phela musi 1000% vele. Hawu bantu benkosishiwa kele sihawukeleni. Hawu
mina ngithi ubaba umnankagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management ebank eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke le esinayo. Kabarathe kakhulu i-management ebhenki ethatha amasotshalala amapholisa begcwala emabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni. Abantu bephiwa imali ezabo ebhenki, akhona ukuthi besincitshe imali ebhenki bethi imali ayikho ebhenki besezele ukuyithatha benikwa osiphathelene ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipha imali zethu 100 ngelanga 50 ukwenzela ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumente karatha abantu management ebhenki imali inenga kakhulu, ibhondi eliphande nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo uyichiye. Okutshe ngisithi ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali ikwanisa ukuthatha imali inoko siphatheleni phande ukuthi besithengisele imali ebhenki ikwani ukuthi siyiphiwe ikwanile.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele mjokotsho, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela iprice ezimbili imali ekucharge imali yokuwoda imali aphinda ukucharge imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi wabedenga into ezimbili imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele nsuku zonke. Kundaba yekhokesha ukhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eliqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanile ziyi-cash, then ukuze imali rotate ibuyele esitolo iphinde ibuyele ebhenki, ingadathwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisela imali zethu thina sifuze sizihole ebhenki. Uhulumente lapho ukukwanisile kalungisisela indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanile emabhenki zingabi lokho ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu leyo liwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower 6 kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezijeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwele Melika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezijeneyo okulenhlelo zeMelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwele Melika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi esikolo lesi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, ophysics, labo chemistry, labo math ku-A level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ukuthi ukungena esikoleni sona kumele ube labo A labo B, kumele ube excellent, kumele ube kwazi into oyenzayo, kumele utrye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatho ukuthi hayi mina isikolo lesi kade ngithi bengibhadala imali engaka. Ungasiyela ukuthi ubhadala imali engaka, i-socialize yinyano ikhona ukuyibhadala. Uyabona into engitsho?
Ye, ukuze ungena esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A labo B uma esikoleni nje. Kodwa isikolo sama-sciences but kumele kube labo A labo B in general ngoba kumisa wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 uza-apply abaseharare egwele ebulawayo langabi ngaphi nanje la uyabona ukuthi umuntu wakhona kumele abayazi ukuthi ayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January inamfundisa ibhaya esikolweni sakhona.
Ye, nxa sisikhangeleke khonokho ke ukuthi i-USAP Community School siyakwazi ukuthi abantu bacabanga into enxa yebahle bethole ama-scholarship le nto ezinjalo kume njani khonapho?
Mina funa abantu abasiqambela abangikhosizaresearcha sibekwazi iqiniso uzasiyela ukuthi wena ububhadala malini ma ubukhona ukubhadala $10 kungathi i-school fees sethu sikufuna wena njenge-student sizakuyekela ukungeni yabo into engitsho sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, kona ngapho ke obulawayo, kona ngapho obulawayo ke singathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolu.
Application form ibhali ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngapi application? Uyabe ayithola ngapi?
Ku advertisement yethu umuntu ule link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi futhi ngethi ama application form physically. Ku Facebook la ku social media. But now I'm saying ela access to social media and my body. And since I'm going to have out a material event, I'm going to have out in school. So I say, no, I'm going to have to go to school. No, I'm going to have to go to school. I'm going to have to go to school. Because I'm going to have to go to school. And I'm going to have to go to school. And I'm going to have to go to school. But I'm going to usile ngana awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu yakhona ukuhambe na-South American Space ekobulawayo esemarket ezwa nge-program yena leyo. So ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinikuthi into yangikhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link cause ku-Facebook kule link ye-application yangikhona e-South American Space eyikhulumayo kule free Wi-Fi for anyone as long as you're Zimbabwe you have an ID. Kule free Wi-Fi. So uzohamba e-North American Space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le flyer. Ngithiya ama-application form ayi-13 le flyer, le Wi-Fi ma bengazi ukuthi yini yona le i-USAP yabikhona. So xa kungumuntu nje ongakhona uku-access i-internet. They can go there because the internet is free.
Ye, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ye ematopo esikolo se-high school.
Umuntu osekhaya kulo muntu onjengawo mbonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi angitshela ukuthi hhayi mina umuntu engimkhulumelayo mfuna umncedisa apply and but ngasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupha ukuthingifiki. Baninga ngebhajethi kuyafika ematopo. But I mean, I budget for as much of my table as I can do. Yeah, but so when you have a chai, I'm going to I mean, I say, you chai, e link, you apply on Facebook. Yeah, for Muhammad, who use up all the education matters on Facebook. My tools are totally linked, young one. And my way, Shula, who's a German child, and a Shula, and here's some comments that I mean, linking message.
Lo ngunkosazana Shamini Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona USAP Community School. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja.
Ndala Sandra Ndebele sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out, kodwa sokule migoqo. Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo Chris Gande.